Soku isika disendaba ku VOA Ndebele.
Amachono zihlobo siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Ku Studio 7 Air Voice of America sisakaza sise Washington DC.
Hola mngela emsakazweni we Studio 7 ngomgqibelo mhla ka 21 Mpandula 2024 ngutabo kancube. Endabeni zethu lamhlanje, abaphikisayo bathi kumele kukhulule bonke abalwela amalungelo oluntu asebele nyanga process intathu bevalelwe e remand prison. Ucwaningo luveza ukuthi abantwana abedlula okwesilinganiso songamathumi amabili lengxenye ekhulwini 22.3% eZimbabwe gabayi esikolo. Zonke lezi ndaba ziyalandela. Abaphikisayo bathi kumele kukhululwe bonke abalwela amalungelo oluntu asebele nyanga phose ezintathu bevalelwe eRemand Prison bemelele ukuthonisiswa kwamacala okuzama ukutshotshozela udlakela ngesikhathi kuqhutshwa umhlangano omkhulu oweSADC Summit kunyanga edluleyo. Bathi akumangalisi ukuthi kulabantu abavalelwa okwesikhathi eside eRemand Prison bekhululwe imithethwandaba evame ukubathola bengela macala. Lokhu kwake kwenzakala kumnumzana Job Sikala lomnumzana Jacob Ngarivume ababesetheswa amacala okutshotshozela udlakela. USikala wahlala phose iminyaka emibili evalelwe eRemand Prison. Ukuhlaziya lolu daba uGibbs Dube owe Studio 7 uxoxe lomnumzana Nhlanhla Moses Ncube unobhala jikelelo enhlanganiso yeFreedom Alliance.
Indlela okuyiyo into etshengisa ukuthi khona uhulumende esilaye nguhulumende ongahloniphi ilungelo loluntu. Njalo lokho kunguhulumende alona wakudala ka-1980. Kodwa ke nxa kurojwa abantu kuyathiwa hayi sokuyi-new dispensation. Kodwa i-dispensation yakhona isebenza ngencwadi langokwenza okukamgabe ngenye indlela.
Kodwa abantu laba bazavalelwa kuze kuthini wena ngokubona kwakho?
Abantu laba ukuvalelwa kwabo kuzathi kungenzeka ukuthi kuthathe isikhathi eside ngendlela yokuthi izanu ilolunya. Okwesibili, abakhokheli bayesaba vele ukuthi kuthiwe kulabantu kumbe abatshengisela bayesaba ngoba kabavotelwanga. Uyabona umuntu ovotelwe ngabantu uyabekwazi, uyabela lokho kuthiwa yi-confidence of the people. But bona kabalakho lokho vele okwabo umbuso wabo ngokuthi kumele kube lo muntu oncindezelwe lo oyethuselwe kumbe obuthiwe. Kube sokusiba isimanga ukuthi uSmith nguye esasimazi ukuthi wayesenza into ezinjengalezi. Bona sebeze bamdlulela bamphinda kaningi ngokwenza ububi babo abantu abezana abakhokheli abezana futhi ngabantu osibabiza ngokuthi ngama-groundists labo. Ama genocide abantu ababulala ubulala abantu khona kuyana kuvele kwenza abantu bagcine sebephambeni ingqondo sebesenza ngendlela leyabenza ngayo.
Yezwa kuthiwa nje lentethele izindaba kanye lamagqweda bayithuselwa khona ngale mthethwandaba yilaba abacatshangela ukuthi badlelana lohulumende kamnangagwa. Hambi wena ungathi ngakhonokho.
Ye, anti abone ukuthi intathele izindaba ngabantu abakhuluma iqiniso, ngabantu abaveza ububi, amagqwetha amela abantu ayabuveza ububi, ngasikhala amagqwetha njengeZimbabwe Lawyers for Human Rights, bamela ilungelo loluntu. Vele umuntu omela ukuthi abantu baphathwe kahle uyisitha esezano ngoba yona ikholelwe ukuthi abantu kabachawe, kababulawe into ezinjengalezi ukuze abantu ibabuse ngokubesabisa. So akusiyonto emangalisayo abakwenza, yindlela abaphila ngayo. Kudanisa ukuthi kukhona abasuka barobheke lula nxa izanu isigqoka isikhumba semvu izenze elungile bese bekukholwa khona kwabantu.
Lo ngumnumzana Nhlanhla Moses Ncube unobhala jikelele wenhlanganiso yeFreedom Alliance obexoxa loGibbs Dube Studio 7 eseJohannesburg kwele South Africa. Siphinde saxoxa ngodaba lolu lomnumzana Gula Kwashe Munsaka okwinhlanganiso edlelana lebandla leZANU PF Air Forever Associates Zimbabwe.
ibandla elibusayo alesabe abantu ababotshwayo asibo be opposition kuphela labantu bezanu PF labo bayabotshwa umuntu wonke oyephula umthetho uyabotshwa abantu laba abe opposition sebekwenza santando besenzela ukubana bengabotshwa kweqhasa kuba ngumsindo ukuthiwa hi human rights abuse izano PF ayifuna iopposition besenzela khonoko umele ebekwazi yena ukubana nxa abantu laba besenza lokho abakwenzayo babe bebhadelwe izimali babe bethengiwe laba bantu ngulabantu abayenza abaphusha esithi regime change so abakwenza konke lokho siyabe sikwazi kwesisikhathi sebesikwazi ukuthi bazenza into enje ngoba kuyabe sekumgcike sokusobala ukubana bayathunywa ukuthi beyenze sebekhayelela ukuthi ufulumende ekhangele uphele goqi izandla hatshi amapolisa umsebenzi wabo ngoku enforcer ilaw efakwa ngama legislators ahlanganisela awe opposition lawe ZANU PF so amapolisa akalacala amapolisa bona bahlala lo muntu emthethweni 48 hours ukuphela okusalayo yicourt so lapha ukuthi behlale belokho besentolongweni lanamhlanje asiyo mapolisa wezanu PF activity yicompetent court ebone kufanele njalo kulungile ukubana laba bantu lezi sigelekeqe zihlale zingekho ebantwini zisekulude ukwenzela ukuthi zingaphambanisi ukuthula okusebantwini
ye kodwa siza futhi njalo baba Mzaka siza futhi njalo ukuthi kulaba intatheli zindaba kanye lamagqwetha abantu bathwaliswe nzima yilabo abadlelana lezanu PF khona ngale mthetho ndaba nxa beza umuntu besebenze babe lokho bethethiswa kumbe begijinyiswa into ezinjalo kuba ngakwini khonokho ngamafitshane
akula evidence uyabona abantu bayakhuluma into ezijene kuyafana kungangena ebhawa abantu bayakhuluma izinto eziyabe zingela evidence ngabe kuyagijinyiswa ngabe akubhalwa amanga esiwabonayo egcwele emaphephandaba lawo ngabe akukhulunywa amanga esiwazwayo kuma-intanethi ngabe abantu bayagijinyiswa abantu laba bafuna ukuthi izimbabwe ku-aphe ngani yistate leyana e-abuse amalungelo abantu khona kungayisikho khonokho abantu abalethe i-evidence kungaba le-evidence sesisebenza lakhonokho hhayi khona ukuthi kuthiwa abantu nxa sebedakiwe lapha sebekhuluma nje santando hhayi
Umnumzana kula kwashe Munsaka okunhlanganiso edlelana lebandla leZANU PF Forever Associates Zimbabwe ubexoxa lo Gibbs Dube o Studio 7 SARRM
Lamlelandwandwe
Uphenyo olusanda kwenziwa yinhlanganiso ebona ngenhlalo kaZulu eZimbabwe Livelihoods Assessment Committee kumbe iZimlac iveza ukuthi abantwana abedlula okuyisilinganiso sokungamachumi amabili lengxenye ekhulwini 22.3% eZimbabwe kabayi esikolo. Abazali bathi kabenelisi ukubakhokhela indleko zesikolo uNokuthi Abadlamini usethelela lolu daba.
Omunye wabantwana okufuze ukuba aluba usesikolo nguntombazana uPrincess Sibanda wesigabeni semasenyane eLupane obekumele ukuthi okwamanje ngabe ukuform 1 uPrincess ovunyelwe ngunina ukuba akhulume lomsakazo weStudio 7 uthi kenzi lutho ngoba abazali bakhe kabasebenzi.
Ufisa ukupasa yebe unesi lamewe lamaphephana.
Sixoxe lonina unkosikazi Norine Sibanda osichazele ukuba isimo sibi ngekhaya.
Sayishuba imali ngithi ubaba vayise ngisumsebenzi so imali angikhona ukuthi siyithole waba nzima lama-piece job angikhona ukuzewathole waboda waswela lama-piece job lokho silwisana lakuthi ngabe siyathola imali ukuthi ahambe isikolo kodwa kuyani.
Sibuye njalo saxhumana lonkosikazi Loveness Moyo wesigabeni seMonde eWange oleminyaka yokuzalwa engamachumi phose amabili 18 okufuze ukuba ngabe usesikolo kodwa uthukana lo dubo lomendo elabantwana abathathu lendoda engasebenziyo.
UFaith ule 4 years ngiyomdala then kuzobuya inkosi Nyamandla ule 3 years kuzobuya omncane uthiwa nguBlessing ule 2 months. So bengicela ukuthi ngabe liyancedisa umntana nami ekwanisa ukuthi ehambe esikolo. Ngenxa ukuthi umngami kathesi kasebenzi. Kepha umbuthi la ebambe lapha lalapha but yabezama khonokho nje kwama 2 minutes thola imali ukuthi uthenge impupho nje endlini lesepha but ukuthi ngithola imali ukuthi ngihambise abantwana esikolo mbe bathengele ama uniform akusuka kube nzima so bengicela usizo lwe
sixoxe njalo lonkosikazi Evelyn Ngwenya wecholocho ngaphansi kwenduna uMathupula othi intombazana yakhe sawayikhipha esikolo yasebenza ezindlini ngenxa yesimo sokuswela
noma lami engincedisa ngingumzali wakhe but kodwa kulusizi mangikhangele isayizi zakhe ziyafunda kathesi but kungasi intando yami kungenxa yokuswela
Umnumzana Misheke Ngulube uhola inhlanganiso yamalungelo abantwana eMhambi Children's Foundation ephathisa kusabelo seMathebelele North uthi kusasa labantwana kwezemfundo liyachabalala
Isikhathi esiningi siyabasikhangelela ukuthi khona abantwana abangabazali babalaba ama-challenges anjalo kodwa okwenzakalayo ukuthi abantwana abalabazali abakwanileyo bayahlanganela nabo ngihlupho ezinjengazinezo aziwo sithi emakhaya kuphela kodwa lakhonapha esihlala khona ezikhiweni ama-challenges akhona ama-salaries akwane ama-rents adura abadala bakwanisa ukubhadala i-school fees abantwana bephinde bebhadale futhi lapho abahlala khona bethengele ukudla
Siphinde njalo saxhumana lomnumzana Richard Moyo ongumholi wesabelo seMathebelele North othi ngabe izintandane kube kuyezwakala kodwa abazali abazimisele kangako ukufundisa abantwana.
Kusinosebe kuze uyamtori babegqokile cha isudwe nathi utshwala but engalamali okubhadalela umntwana esikolo uyakwazi ukuthi ngaphe emandebeleni kunjalo ukuthi abantu abafuni ukufundisa abantwana but uya-encourage abazali ukuthi abahambisa abantwana esikolo. And kwathethi ukuthi kunama programs akhona ukuncedisa umuntu omdala ngahambe epha efake i-payment plan ku-headmaster kamyalele kaxotshe umntwana esikolo umntwana efundi ethola imfundo njengabanye abantwana
uphenyo olusanda kugqitshwa ngabezemlakhe luveza ukuba izizathu eziningi ngezabazali abehluleka ukukhokha indleko ngesimo esilukhuni somnotho yezimbabwe abanye njalo babikwa behlezi ngekhaya ngendaba zokuzithwala besesikolo ephalamende kumaviki amabili edluleyo umholi wezemfundo ephansi umnumzana Torerai Moyo wethula ukuba ngomnyaka ka-2023 amantombazana edlula inkulungwane ezine lengxenye 4557 bakhulelwa ezikolo inengi labo lisemaphandleni ngimele iStudio 7 ngise Victoria Falls nginokuthaba Dlamini
okwamanje ke ngitedele osithandekile emhlanga kancane esipha esiphathelane labesifazana
Namhlanje sicubungula ukuthi inhlelo zokulima zingaphathisa njani abesifazana lemdeni yabo. Silengcwethi kwezokulima unkosikazi Sifiso Akpetorokwa kanye lonkosazana Sethekele Chabangu.
Owenhlanganiso ye-Women Development Association of Zimbabwe.
Ephathisa abesifazana abaseningizimu yemandebeleni ngohlelo lwezifuyo onguye umqalisiziba kulingxoxo.
Imbuzi zona ziyagcineka kakhulu ukudlula inkomo ngoba sinanzelela ukuthi ngoba inkomo kade zihanjiswa manje ziyiswa emlageni imbuzi asizange sazihambisa zona sifike sahlala nazo emakhaya and blanket mine yasigebhela umgodi uze nedamu ebesinalo so omama bebesenza ukuthi ba-alternate ukuhamba bayozinathisa le mbuzi ngoba uthola ukuthi ziyakhona ukudobha imithathatha ziyakhona ukudobha amahlamvu sizibhathanisa le nkomo ezinye izifuyo abazigcinayo bagcina inkukhu baphinde bagcine lezimvu izimvu ziyenza kahle lapho kunesomiso khona ngoba sikhangele kakhulu ukuthi ngapha eGwande emasuthwini izimvu ziyaphumelela so mangabe zingapha kithi kunesomiso ziyakwazi ukuthi nazo ziphile inkukhu ziyaphila nazo ngoba basebenzisa lamafunds ababa affiliateayo mangabe umnyaka uqala ukuthi bakwazi ukuthi bazithengele istock feed njalo azidinga amanzi amaningi mawusuziqathanisa lezinye izifuyo akwazi ukuthi izifuyo ngeyinye indlela yokuba yokwenza umnotho yokumaintain umnotho so mangabe umuzi ufuyiwe lenhlupheko yangkhona awuyibona kodwa umuzi okungafuywa ngakhona vele inhlupheko yangkhona isibonakale kusiza nje ekudeni ukuthi hayi lapha kuyafitheka kodwa manje ngezifuyo bayakwazi ukuthi leziyazifuyo babhadalele abantwana babesikolweni bakwazi ukuthi bathenga amabele kumanje sebesenza ne-butter trade ukuthi umuntu uyakwazi ukuthi ngiyakunikeza isifuyo ukwazi ukuthi unikeze ibhokokolo amabele ngikwazi ukugayisela abantwana baze ukuthi baphile khona lokho kuncane bayakwazi ukuthi baziphilise usisi kade advisor lapha ngokuthi kumele izilimo ezingakwazi ukuthi zisincedise uma ngabe sesihlangabezana nesomiso. Ushuphe sihlangana nalo ukuthi sifuke siswele indawo ukuthi singalima kuphi lese njengakuthi abantu bangabe beneproject or ukwazi ukusebenzisa isimo yomuntu ngoba naye umuntu usuka evele kube kuyukuthi ulimela abantwana bakhe. Kodwa wona imfundiso bahleli beyithola abantu abangomama ukuthi bangenza njani ukuthi bakwazi ukuthi bagcine izifundo zabo ngoba kumele bakwazi ukuthi kumele bathole ama-doses injectwe ngesikhathi yonke into kube ibe sehlelweni oluright.
Ingqobe isikuwe nkosikazi Agbetha Rogwa.
Ngiyabona. Ekufundiseni kwethu lapha ekufuyeni imbuzi sesinanzelela ukuthi okuqakathekileyo yikudla and ayisiyo into ekhangele imbuzi kuphela kodwa noma yisiphi isifuyo. So sesixwayisa laba abaqalayo ukuthi bahle baqale ngokuhlanyela izihlahla loba ukudla okuzadliwa yizifuyo zabo ukwenzela ukuthi nxa seqala laphana umlimi ukufuya izifuyo zakhe zithole iziphala zigcwele kumbe zithole amasimu zilakho ukudla. Njalo kuyanceda esikhwameni ukuthi umfuyi engabe lokhu esiyathenga uma engazilimela ukudla azakunika iindizi zakhe loba zinkomo zakhe. Umuntu engahlanyela izihlahla loba ezifanana nabo moringa umuntu engahlanyela okunye esithi yilufeni okule protein engani ithe gaga hayi izinto ezithatha isikhathi ukukhula. Njalo amanye ama-varieties akhona umuntu engahlela uyakwanisa ukuvuka okweminyaka kumbe emthathu kumbe emine njalo njalo. Kukhona obana grass osunflower amabele nobunye utshani nje labo obungahlanyelwa obungasweli amanzi amaningi. Yikho nxa sisithi umuntu ngayifuna ukuqalisa i-project noma i-business yembuzi kahle aqale ekudleni kulapho esehluleka khona ekufuyeni ngenxa yokuthi thina vele lapho esikhona ngesikhathi sezifika kulobunzima bese kusiza njalo i-drought ingezelela ubunzima lobo. Siqonqosele umuntu ukuthi ungakaqalisi bona ukuthi vele usunakho ukudla okunika imbuzi zakho kumbe kungabe zinkomo zakho kumbe kungabe zinkukhu zakho.
Lowo ngunkosikazi Sifiso Agbetha Rogwa, ingcwethi kwezokulima. Sizwe njalo unkosazana Sethekele Chabangu
owenhlanganiso ye-Women Development Association of Zimbabwe.
Asidibaneni njalo ngomgqibelo ozayo kuhlelo oluphathelane labesifazana. Lilami uSithandekile Mhlanga ngikhonapha eWashington DC.
Siyabonga kakhulu Sithandekile Mhlanga. Siye kuhlelo liphuma lendaba lichone lendaba esiluphiwa nguNtungameli Nkomo.
Langa laphuma lendaba. Langa laphuma lendaba. Lashona lendaba. Langa laphuma lendaba. Langa laphuma lendaba. Lashona lendaba.
Ngiyalamukela kuhlelo liphuma lendaba lichone lendaba. Igama nguNtungameli Nkomo. Namhlanje sikobulawayo elokitshini leCowdrey Park endlini kaMnumzana Mdlelezelwa Ncube lapho obekulabaprofeti besonto yeZayoni ngeviki ephelileyo besithi bazekhipha untikolotshi. Abaprofeti laba babebizwe ngabafowabo bakancube besithi nguye obaloyayo. Sixoxela uncube othi akulantikoloji owatholakalayo endlini yakhe ngokunjalo uthi abafowabo kumele bamhlawule.
Bafanele abukhesu bathi bana balosifolo njolo ngekhathi bafanele bephisa nabodade tolo hamba futhi una kwawuthengi moda wawusenzani senzana abazikume zakho labafowenu. Mina dingani kabantu benu bebezotheka enzinyama ngathona madodanza bendiqala ababuya kamapumaziyona kubona wedede ithiri akulanto abayitholayo. Sembabuza ukuthi mama thona ningwani ngenze into enje mina vele umuntu osebenza abantwini kwani ngenze into enje amaziyo ndawa kuye ithiri baba bathi babe-check ukuthi bamangathi angashipholinje baba ngiyazi kuto mina.
Ubabe sithi ulani kahle kahle nyamazana bani futhi babe sithi yenzani kuyini okuhluphayo.
Bato kuhlupha bona why bona bengaphumeleli ma why ngithenga iroli ngathenga ikhombi ngithenga ilibona lokho bebade wakona umuntu angasebenziyo ngayinto leyo baba ayiqalisanga namhlanje kulandela i-hot story ngabona ngaba ngcono umama esaphila liyanyizwa baba
ye
umama ugulele endlini yami wazi wabhubha bathi umama uyaluya haw madizaleyo ubona umama enozalalipi yaloyo bona labo abantu bokutrini wabuye ubaba la wayenza njalo wagulele ngamboni wakucapha ubona ubaba segula enasiminithi sebethinta kwalistori but into lezizobaba nomama zikuwe
abafowenu laba incube ngabantu ozalwa labo abanewenu
yes
iphuma mphume kumama lobaba
mhambe shuwa bazonza umama esaphila nosobhuku ekade nord wall store ubheni ukuthi inamba zakhe nabantazo ngalisenzela kusaza nangezijolisa iinamba zikasobhuku akuthi isitori senu kwabafana abantanabo
usobhuku ekhaya kungaphi
ugwanda awuzifinde iinamba zikasobhuku
amaziyoni eseswele-ke untikolotsho bekuthiwa ulaye asuka esithini
akula nto abayikhumula amaziyoni sesibafonela sesibabuza kathesi bantu ale WhatsApp ngimfonele omunye ngambuza ngathi akusitete story kunto undova ukhona yini wathi angababonanga lutho akuze ubaba umntotho athi akunalutho ezra chiwe sambuza eza akakubabuze nanapho maziyoni akho ezra chiwe akunalutho likambuza konke akula nto abayithumbi nothing amkini mina sebesithibona nawoeenabathi abasengalandanga lokhu sazozama ukulincedisa ukuthi lithandane
sezwa omunye wamaziyoni la ngazi kumbe ibothi kamtanda ngiyabona kumbe babe sendlini yakho omunye esithi kulamalembu amadlozi atshiswayo kuthiwa ngiwoatshisayo kumbe mbani
ekhuma lodadini wetona oyekhona kulamntu awatshisa namalembu la vela sathi siwazi uthiswa ngakhungati awazi anti siprofithi sasizakala letona ba
ukhuluma ngokuhlawulwa ngabafowenu ngoba uthi bakungcolisile emphakathini babancube ufuna bakuhlawule njani ngani
khangela babatheni na hanti bana bangitheni into leyikhunye fomu kunabo sisi bahambe sithi ncube asenzeni soso singathi mna unanto engisiphantiphenyi ngolutho bafana bami but bona why bengaphumeli bangathengi izimoto bangathengini bengathengini baba so yikho kwangani kuyaba le question mark athe ngathi ingandini umuntu okadingwanga yini udingwe yibo amaziyoni lawo so sebeswele ngithi manje bathini kathesi ziplasi
awukazami ukukhulumisana labo lazwa nani ukuthi liqhubekela phambili njani
hayi abaningi babhlokile amafoni abaningi ba-tenten angakhumaloyi-one wabhloka ifoni bonke babhloka amafoni ngathi awusisa wami omkhulu wathi xa bebhloka amafoni kunjalo nawe zithulele kuphela usebenzi uyaphambili
kodwa lapho ozabathola khona njengoba usithi ufuna ukuhlawulwa inhlawulo bani engakusuthisa
into ekhona bufande bona bengitsheli ukuthi sokwehlile lapho kuhamba njani yizi ukuthi bona baphendule bathi ngamazwi abo so angakhulumi nawo
okokugcina sigqiba nje ingxoxo yethu babancube uyafunga la kubafowenu lasemntwini wonke uthi wena umuthi awubambi vela ulantikoloji awuloyi
angila mna ngi-100% umuntu uyathisa umprother in Christ Church ngisuka lapho esingugu esikolo mina vele ngabuza ithi ngihambe gol kuyophitha ingugu esikolo uyebuza ngelayithi yami
hayi bekukuhle ukuxoxa lawe babancube siyabonga
siyabonga baba siyabonga baba
lolo bekuluhlelo liphuma le ndaba litshone le ndaba besixoxa lo mhlali we-Cowdrey Park kobulawayo umnumzana mdlelezelwa ncube yena obesetheswa icala lokuloya ngabafowabo thiyani indlebe kuhlelo lunye ngeviki ezayo lilami untungamili nkomo
siyabonga ntungamili nkomo ungadinwa la kusasa kuhlelo abaculi bethu liviki silomculi werumba ozibiza ngokuthi ngu-Big Zebra Mvelase ehamba leqembu lakhe le-Number One Boys. UMvelase uphethe i-EP yakhe asanda kuyethula elesihloko esithi ukukhula okuzayo. Nangu exoxa lo ntungameli Nkomo we-Studio 7.
studio ngiphinde ngibingelele kubalaleli kwestudio 7 olibingelelayo ngupix ebramvelase nokuzalwa mzalwa eplantry kozozaphi esigodini sasebhatayi ngaphansi kwenduna undolwane emculeni ngiqale 2016 but bengisasebenzisana leli qembu chaiketaro lapho ngiphinde ngibhalele izingoma kulo nyaka ngo-2024 ngidecide ukhipha i-EP yami ngaphansi kwegama lami uBeats ebramvelase Number One Boys ngicula ngisezweni lase-South Africa.
Ukuthenga umculo wenu kumbe ukuxhumana lani balithola njani?
Awafisa ukuxhumana nami, ngingaxhumana nami kule number yami u-0845783625. Kumbe bangangithola inkundla zokuxhumana ku-Facebook ngikhona la ku-TikTok igama uBeats ebramvelase nje ngisesha kanjalo uzongithola.
Abalandeli ubatshiyela wapha amazwi?
Ngisicela isapoti sabatsha emculweni bantu bakithi, sicela samkele ngezandla zombili lathi siyafika emculweni, sicela sibonise uthando lathi futhi sizolinikeza uthando ngokunjalo kanye nengoma emnandi enomlayezo. Sithembisa lokho nje thina siyi-Number One Boys. Ikhona i-EP phumile enengoma ezimbili elesihloko sithi Uthulo Okuzayo, sicela liyithenge bantu bakithi. Noma ukubuka indawo ongabe kuliphi ilizwe, uxhumana lathi sizokunikeza umculo omnandi kakhulu. Sizodelisa nje sizohlezi sindlalela ingoma emnandi.
Ngamele inkomo ngokusipha uhlelo abaculi bethu luyeza olunye uhlelo ngeviki ezayo singeke ehlukani ke sikhangele ebezikhokhela abamabandla aphikisayo bathi kumele kukhululwe bonke abalwela amalungelo oluntu asebelenyanga phose ezintathu bevalelwe eRemand Prison. Ucwaningo luveza ukuthi abantwana abedlula kwesilinganiso songamachumi amabili lengxenye ekhulwini 22.3% eZimbabwe ngabayi esikolo. Olivalelisayo nguTabo Kancube. Abangenelisanga ukulalela uhlelo lethu lilakho ukuya ebulenjini kukheli ethi www.voandebele.com.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa kuStudio 7
kusukela ngo-7:30 kusiya ku-8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupai nhau muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.